Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu. Mhlaka 16 Nhlangula 2023 ngoprofetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ukhulume kuvulweni kwegane lePhalamende.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigokela ukusebenzisa ubulembu ebe-intanethi le mishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umkakhe weqhawe lesizwe uMoyo uMnumzana Dumisa Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZibra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa babanyiminyene labosowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele-National Youth Day lamhlanje ngasikhathi sinye kunanzwa ilanga ele-Day of the African Child emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusebenzisa ubulembu obe-intanethi le mishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha lokunye. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma ekuvulweni kwedale lePhalamende labantwana, iChildren's Parliament, ngelanga lokunanza lokuqakathekisa abasakhulayo base-Africa, ele-International Day of the African Child, umongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uhulumende wakhe, esithi uqhubekela phambili eqinisa umsebenzi wokuthuthukisa imfundo yaseZimbabwe, ukube ngelohlonzi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe.
Today's young people must prosper in the land that we fought for. We fought hard. For and upon the independence of freedom we enjoy today.
Omunye wabakade bekhona emkhosini wanamhlanje ummeli wemakhokhoba edale lePhalamende yabantwana uPardon Phiri uthi izifundo zamacomputers ngaziqakathekiswa kangako ezikolo.
Engabe ngifisa ukuthi kuthintwe digitalization. Ngiyinanzelela ukuthi amacomputers ngawane creator ezikolweni. And the amateur,
Umeli wempophoma phelandaba mabuthweni edale lePhalamende yabantwana njalo efunda empophoma high school koBulawayo uZipho Dube uthi kuyasilela okokusebenzisa loba befuna ukufunda ngendlela zakulezi nsuku. Kwengeze njalo uZipho wathi kulendubo eziningi ezihlangana labafundi besikolweni sakhe. Ubuye njalo ubheka kuyeMoyo, umeli weBulawayo East edale lePhalamende yabantwana, njalo engumsekeli kamphathi ntambo obona ngezobudlelwane lamanye amazwe, wathi bayafeyila amakhala abantwana ngoba zilutshwane izinto zokusebenzisa.
Into engiyinanzelileyo ebaluhlupho kubafundi indaba ye-ICT. Ministry of Education ibise udaba olutsha lokufunda abaluthi ziphande. Kanti lento ifuna ukubana isebenze ndawonye ngemtshina ngama-computers bayasho abelungu. lezo zinto bezingakaphiwa abafundi bona besebenzisa njalo ke kubangela ukuthi iphasiwedi yabo iyehle.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuyemoyo, uthi uphambana leqiniso umongameli lapho athi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukunceda izifundi uhlangothi olwe-ICT.
Kulusizi ukuthi umuntu njengo-president sowazifundisa ukuthi sonke isikhathi akhulume amanga. Abantwana kathesi nxa sibathembisa amakhompyutha siyabe sesifisa ukuthi iZimbabwe yonke iyafinyeleleka nge-inthanethi. Pho indawo enkulu yeZimbabwe ayila inthanethi, amakhompyutha lawo azasebenza ngayo. Okukhona kakhulu ubaba katshela abantwana uthi nizaliphathela izwitsi, uthi nanzi izwitsi engiliphathele zona.
Ezinye indaba eziphakanyiswe ngabameli babantwana edale lephalamende labo zigoqela ukuthathwa kwezidakamizwa, amalungelo abantwana abaphila labakhubazekileyo kanye lokuhlukumezwa kwezifundi ngababalisi. Ukuphawulwa okusemthethweni kwephalamende yabantwana kwenziwe phansi kwendikimba yokunanza amalungelo ezifundi, ikakhulu kulezi insuku okusetshenziswa imitshina yakulezi insuku yebulenjini e-internet ethi The Rights of the Child in the Digital Environment. Imele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi intsha yakwele South Africa ibithakazelela ilanga ele Youth Day lamhlanje, inhlanganiso yabamela abahlala kulelo lizwe iye Zimbabwe Community in South Africa ithi ikhathazekile kakhulu ngenhlupho izibhekane lentsha yeZimbabwe ehlala kwele South Africa, ikakhulu udubo lokusilela kwemisebenzi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg.
AbeZimbabwe Community in South Africa bathi iningi yentsha yeZimbabwe ibhekane lokusilela kwemisebenzi osekufuqe iningi ukuthi lingene ekusebenziseni izidakamizwa lokuphila ngokusela lokubamba inkunzi. Ukusilela kwemisebenzi kubikwa njalo sekubamba ngamandla intsha engamantombazana ukuthi zithole isithengisa ucansi ukuze iphile. Indawo yokuhlala ngenye inhlupho esihamba phambili njengoba kufuneka umthelo wendlu okuyinto abaningi abangelayo njengoba bengasebenzi. Isikhulumeli sale nhlanganiso umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi okuyinsusa eningi lalezi nhlupho yokuthi iningi labatsha laba alinawo amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngokusemthethweni.
Okwenza ukuthi abanye bengasayina sezifundweni kumbe ezikolweni ukuthi baqeqeshe bazithuthukise ngolwazi nangama skills azobanceda ukuthi kusasa babe nekusasa eliqhakazekileyo. Kodwa ke lokho ke ukuthi abaphatheki futhi kupolitiki yangasekhaya emuva kwenza futhi nakho futhi ukuthi kusasa lezwe lona lingathembisi ukuthi liyophelelaphi.
Omunye wenkokheli zabatsha ebandleni le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa uCleopatra Moyo uthi kuzwisa ubuhlungu kubona iningi lentsha eZimbabwe isimi emigwaqweni ithengisa ucansi.
Abantwana batshiyela isikole endleleni. So uma ebuya lapho iyabezitshela ukuthi uma ngingafika eMzantsi Afrika ngizafika ngisebenze nami ngikwazi ukuqhubekela phambili ngizifundise ngincedise abazali bami ngesikole. But uma efika lapho umntwana ethola ukuthi ayikho imali, imisebenzi ayikho, ebesecabanga ukuthi njengoba ekhaya ngishiye behlupheka ngenzeni, seqala kungena estradeni ethengisa umzimba.
Okhokhela abatsha ebandleni lezaphi kwele South Africa uLindani Nkomo uthi abaningi sebeze bengena kuzidakamizwa.
Begcina benesikhathi sonke behlele ezindlini emakhaya bengenzi lutho. I-frustration leyo into uthele leyo begcina benzani, bezama ukuthi bekwehlisi bengathi bayakhohlwa ukusebenzisa idakamizwa.
Le nto egcizelelwa ngomunye njalo wabatsha uThobekile Ncube othi inhlupho lezi zigcina zilesidumbu phansi ikakhulu kwamantombazana.
Kulabo abangenancwadi zokusebenza eSouth Africa impilo ithanda ukuba nzima kakhulu ngoba imisebenzi asiyitholi. Amantombazana amaningi aza ngichitha engena emsebenzini yokuthengisa imizimba nokuzinikela ebantwini abanezimali ukuze bakwazi ukuphila. Okunye bazinikela ebantwini labo bagcine bethola imikhuhlane engalaphekiyo.
Utandazane Jiyana okhokhela intsha ebandleni leMthwakazi Republic Party uthi iningi labantwana beZimbabwe bazifica sekuyibo abanakakela izimuli bagcine sebesenza noba yini ukuziphilisa.
Ipoverty ke yona isiqokoqela esenza abantu abaningi bangene kuprostitution abayintsha, ngoba vele uthola ukuthi uyena vele asebebhekele kuye, uyena vele oseyi-breadwinner.
Abanye bathi okungenza lezi nhlupho ziphele ukuthi intsha eZimbabwe idlala indima ekhethweni oluzayo ukuthi kulunge ekhaya ibuyele. Enkulumeni yakhe kwabatsha namhlanje umseli kamungameli uMnumzana Paul Matshatile uqinisekisile ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukutholisa abatsha emsebenzini. Umeli weZimbabwe kweleSouth Africa uMnumzana David Hambazeribi uhlele khuza intsha eZimbabwe ukuthi ingaqali ukuphatheka emsebenzini wokuganga elizweni lokuhamba. Melesulo 7 Johannesburg kweleSouth Africa ninguThuso Khumalo.
Umngakhe weqhawe lesizwe uMuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Imuli yakoDabengwa ibika ukubana uMakhomalo ubobhele kweleBhilithane izolo mhlaka 15 Nhlangula 2023 eLondon. Ukuphupha kwakhe abakoDabengwa labakoKhumalo lapho abezalwa khona bathi balokudana kakhulu ngokulahlekelwa ngumama. Okhulume emele imuli yakoDabengwa uMnumzana Sijabuliso Dabengwa uchazisela iStudio 7 ukuthi bathole njani lombiko, njalo abantu kabakabuthani ngobuningi kusamelelwe ukuthi amalungiselelo ukuthi uMakhumalo uzalethwa njani ekhaya.
Ngama-4 ntambama ngisekhombini ngafonelwa ngomunye umzawa wami ngitshela ukuthi umama Khumalo kasekho. Kwangidanisa ukuthi kathi shuwa ikunganizwe besinganisizwe ukuthiwa ubengani uphatheke kakhulu kathi sokuphindisiphinde kwatshintsha kwadini esibhedlela. Ngathi nizofika-ke edorobheni abantu abaningi sebengifonela sengithiwa lama-messages amaningi ukuthi umama sakasekho sebesikhalela. Yikho-ke ngasezama ukuthi sithintane lapho abase-UK sizwe ukuthi bele kuhambe njani lokuthi senzeni. Wakhanya kuyikuthi hhayi kwakathesi akukabi lanto ebambekayo esilungisiwe, ngoba besesabela ukuthi engilande ngale ngama-weekends kabasebenzi. So ukuthi benze into ephuthayo bangaqalisa ngomvulo ukulungiselela ukuthi kwenziweni.
Uhulumende wazisiwe na?
Namhla ekuseni savuka-ke sifonela u-provincial minister umama uJudith Ncube simchazisela ngemva kamama lokuthi sizwe ukuthi njengoba kukhathana kangaka le mali zakhona zinzima uhulumende angangena yini ancedise. Wathi hani hayi, la uzahambisa ilizwi kwabaphezulu kuseyatshonilwa ilanga kuzaphi sizasazisa ukuthi uhulumende uthene.
Ubhubhele ngaphi?
Ubhubhele e-UK esibhedlela. Ubehambe khona ngo-2019 nje ngemva kokubhubhomkakhe wahlalahlala kuthi khona kungawunako ngabo-November abantwana basebesithi umama kakabuye azotshaka ngomoya khona ngale. So bekhona ngale nje kuthi akuyaphenduka masinya kwasokuvuka i-COVID le yahle yamvalela khonale. Ithe isipheleleke bese ngumuntu eselungiselela ukubuya. Yikho-ke bengumuntu nje obuyayo kona lo mnyaka zisimkhangethi kuseyafika u-August yabe sekhona.
Uchiye abantwana na njalo bangaki?
Abantwana abakhona bahlanu, kodwa labo bonke abakho lapha ababili base-UK, oyedwa use-States, omunye use-South Africa, omunye use-Botswana. Abazukulu bavile abakhona kulalo weBotswana, kuloyedwa ose-UK, kuleyo oyedwa ose-England.
Abantu babuthene ngapi?
Wakati sibe singakafuni ukuthi abantu sibuthane lapha ngoba asikakwazi ukuthi ungathatha isikhathi esinganani ukuthi babuye ngapha. Yikho kasikabuthani ukuthi nje ama-close relatives yiwo nje abakhona kodwa asikabuthani.
Lo ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa isikhulumeli semoli yakoDabengwa. Sibe lethuba njalo lokuxoxa lonkosikazi Christine Sibanda udadewabo kankosikazi Zodwa Dabengwa laye okhuluma ngokulahlekelwa okukhulu ngalifa.
Wazalwa 1947 6 November emolini ubelandela mina ngingokuqala yena elandela mina. Ube ngumuntu emolini olothando. Bebathanda abantu kakhulu. Namhla so silahlekile. Mina ngingathi she was my pillar. Kodwa lahlekile kakhulu. Uzodwa ube ngumntaka locanda Samson Khumalo. Emzala lo Mandiweni. UJanet Ndiweni ngomphini ePlumtree. Ha. Thina silahlekelwe kumuli yethu. Besizelwe singu 8. Namhla sesisele singu 3.
Ube phathekile yini okungakanani kwezentuthuko la kwezombusazwe?
Njengobana likwazi ukuthi bevele engumfazi weqhawe. Ndiyakwazi ukuthi nxa kade thethwe ngudumiso kaDabengwa liqhawe lelo elasilahlekelayo ube ngumuntu laye eqinile kwezombangazo loba ebegula ngoba umkakhe umthiye vele elokhu esiba on and off esibhedlela on and off.
Lo ke bekungodade wabo kankosikazi Zodwa Dabengwa esixoxelaye ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isiphathamandla se-ofisini kamongameli Mokgweetsi Masisi sithi izizalwane zeleBotswana kumele zitshiyane lomkhuba omubi wokubiza abokuza ngamagama amabi afana lokuthi ngamakwerekwere ngoba lokhu kuyinkulumo etshotshozela inzondano. Intetho lezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Lokhu kuphume ngesikhathi kunanzwa ilanga lokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ongelansondano ele-International Day for Countering Hate Speech. Umnumzana Gabo Morwayeng, umphathintambo obona ngendaba ezenzakala ku-ofisi lomongameli weBotswana, uthi uqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane ngokuhloniphana, hatshi ubizana ngamagama.
All of us here, we do not decide to be of which race or the other race.
Sonke lapha asizange sikhethe ukuthi sizalwele ngaphi. Abanye ngabakwena, abanye bazalelwa eZimbabwe, kukanti abanye ngabeGhana, njalo njalo. Bese ke libabiza amagweregwere. Akulunganga, kumele lento iphele.
AbeZimbabwe kweleBotswana njengezinye izizalwane zokuza zijayele ukubizwa njalo nje ngamabizo angalunganga, okunye kungathi kusoma. UMorwayeng uthi udlakela luqalwa ngamazwi akhulunywa engathi kuyasonywa. Lokhu kusekelwe ngummeli wenhlanganiso yamazwe omanyano omhlaba e-United Nations, uMnumzana Ziya Chaudhry. UChaudhry uthi amazwi enzondana aqhamuka lapho amathuba emsebenzi esilela kumbe kulokudala amacala amaningi phezu kwezinye izizathu.
When you have an economic downturn, when you have an increase in crime, when you have an election coming up,
Uma kulokugudeka kwesimo somnotho ukudalwa kwamacala kume ngesikhathi sokhetho kunikeza inkundla ukuthi abantu bathethisane.
Umnumzana Ntokozo Thebe isizalwane seZimbabwe ehlala eHebron uthi ngokunanzelela kwakhe ukuthi abantu abasebenzisa amazwi alenzondo afana lokuthi ngamakwerekwere ngabantu abangafundanga.
Ya, mina into esengayinanzelelayo, people ababiza abantu ukuthi foreigners or abathanda ukubiza abantu ukuthi makwerekwere, are these people abangafundanga, abangela ukuthi people without an occupation. Abantu abafundileyo kahle kahle most of the time. Khona lokho kwizinto vela abalandaba lakho.
Kodwa uThebe uthi amazwi kamphathi Ntambo Murwayeng kasoke aphathisa kangako ekuzameni ukwehlisa isimo sokusebenzisa amazwi angaqondanga.
Manje inkinga ekhona vele enxa kulalezi ezingafundanga kuyahlupha. Ngaze umtshele namuhla sasiyavuke kwenze. Anjalo nje vele kunzima to control such a thing. Esikubongelayo kuphela ukuthi abatswana abayiba abaphethe umthetho phezulu bayasicabangela bathi.
Abokuza abaguqela abeZimbabwe bazithola bethwele nzima kakhulu labo abahleli kwele South Africa lapho lenzondano ebhekiswe kwizizalwane zakwamanye amazwe. Umnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuhle okwenziwa ngele Botswana ukuzama ukukhuza.
Kuqakathekile kithi kakhulu lokho ngoba esikunanzeleleyo isikhathi esiningi ukuthi inzondano iqala elimini ekukhulumeni, kuthi abantu bengakhuluma kabi ngabantu bababize ngamagama osokulandela ukuthi bahlasele abantu. Sikubona ngani le linyathelo eliqondileyo elenziwe nguMinister of State in the President's office.
Ilanga le-International Day on Countering Hate Speech laphawulwa inhlanganiso ye-United Nations ngomnyaka ka-2019 kulokunanzelela ukuthi kule nzondo eningi eqongayo ikakhulu ngomhlobo ngomhlobo. Leli langa linazwa umhlaba wonke jikelele mhla ka-18 kuNhlangula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile.
Kuhlelo was a Friday namhlanje silomculi womdumo owerumba uVoko ehamba leqembu lakhe lenkayi Challengers. Laba ke badabuka enkayi kodwa bacula bekwele South Africa. Basanda kwethula idlalade labo elichasha elilengoma yabo echisayo ethi intonga yekhehla. Nangu ke uVoko exoxa lo ntungamile inkomo owe Studio 7.
Zane zondo ngabantu. Ye, uVoko lo olibingelelayo ngibingelele kumphakathi. Igama uNqabutho Ncube, ngizalwa enkayi esigabeni seMbuma endaweni yaseMpakama.
Kuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ye, thina njengenkayi messengers sitholakala eSouth Africa, kodwa uma ufuna ukuxhumana lathi ngokomoya usithola kunombolo ezithi 0842150878. Ikho lapho sithola khona. Uyakwazi ukuthenga ingoma ngesitolo somoya. And then sile YouTube channel yethu ethi yona Nqabutho Voko and Nkayi Messengers Band. Ikho lapho okwazi ukuthi udonse khona ingoma zethu. Kwesinye futhi isitolo sethu somoya.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Ingoma esinikeze yona ethi yona intonga yekhehla, ingoma ekhuthaza kakhulu abatsha ukuthi mawungumuntu osasemutsha sizamele nawe ukuthi ube nokwakho okwakho lokho yakusiba nakho maqondana nelifa ozayishiyela abantu abakho sebenza sibili ushiyele something abantu abakho kumbe umuzi asisebenzeni sakheni imizi bomama nabobaba ukwenzela ukuthi ma siqala ukuluphala sibe nendawo enhle esizokuyaphumula khona lathi sesiziqhenya nabantu besale bekhomba ukuthi iqheguleli lalakhe kahle.
Lokuba liwukholisile umculo kaVoko. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili sisonke, kodwa ke lingakhohlwa ke ukubana kuhlelo lwethu olwe-Life Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lwamalungelo abantwana olwe-International Day of the African Child lesimo sezombusazwe elizweni phambilini kokhetho. Singeke ihlukane izihlobo. Wothani ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusetshenziswa kobulembu obe-internet lemitshina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umkakhe weqhawe lesizwe umoyi umnumzana Dumiso Dabengwa owala impi yenkululeko ikuviyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele-South Africa bamanyene labo sowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele-National Youth Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.